VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lijono njani mthwazo omuhle, siyalambulela kustudio 7 namhlanje ngomgqibelo omhla ka 2 kuNhlangula 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, lokhu kulokuxozela kubandla le-MTC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa.
Abakhokheli zethu abaseprovince abafuni ukutshela into eyiyo, abafuni sethokonasabala ama-primary elections nini kumbe ngapi.
IZimbabwe Electoral Commission ithi amabandla ezombusazwe azanikwa ugwalo lokuvota olwe-voters roll lonyaka. Sebethabile abantu abathi sokubanjwe umgobho obukhathaza izakhamizi. Kodwa ingcweti kwezamasiko ithi akula mgobho obanjwe ngamaziyoni edamu legoranyemba.
Abantu bakuboshelwa sini khona lokuthi baqambele abantu amanga babulale inyoka ongamela abantu bayibulale. Khona ukuqambela abantu besiwe umgobho kabakuboshelwe khona lokhu yinto bezaqunda emakhanda laba bangatheleli abantu bakithi eceleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukhetho lwama-primaries ebandla le-MTC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lokudinga ozamela ikhwadzana isitedale lephalamende lumisiwe lamhla kulandela ukuphikisana okumangalisayo phakathi kwabafisa ukuncitisa kukhetho lwelizwe oluzayo. Abalandeli bakamnumzana Charlton Wende lomnumzana Shakespeare Mkoyi bajamelane lwaze lwamiswa ukhetho lolu. UWende ovela phandle kwendawo le ubikwa esetshelwe ukuthi abuyele eMashonaland West lapho azancitisa khona kukhetho lweSenate. Ukhetho ekuwazana East solukhangelelwe ukuthi luza kwenziwa kusasa. Kasinelisanga ukukhuluma lababili laba njalo lesikhulumeli sebandla le-MTCT elikhokelwa nguChamisa uNkosi Sazana Tabitha Khumalo. Kodwa ilunga lebandla leli umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi kuzalungiswa konke okuhluphayo kubandla leli nxa sokukhangelwe ezama-primaries.
Ukugijimisana okukhona eKwazana kumbe okukhona phakathina kwedolobho leHarare angakubona. Mhlawumbe kungabe kubonwe ngabanye, but into esiyaziyo ukuthi eyaziwa ngumuntu wonke ukuthi eKwazana kuconstituency ekade engekapresident uNelson Chamisa, yiconstituency ke engasela muntu njengoba upresident engami kuconstituency. Okwenzakalayo ke ukuthi silamakhadeze amabili inkokhelo ezimbili ezomhlangano ezilesifiso sokubana zimele iKwazana East. But kungasenani akukaphuthi khona lokho ngenxa yokuthi phakathina kwalaba abantu ababili nabalandeli babo nabasekeli babo kukhanya ngani kulokungezwani okukhona. But ambona ukuthi singaze sithi ukuthi khona sokulomsindo osusenza ukuthi abantu begijimisane, ngoba leyo yinto emdeni, into engalungiseka. Abantu bayahlala phansi bebonisane bese bedingisane ukuthi kuhambe njani. But ngokukholwa kwami embona ngalo ubukhokheli bebandla, hayi indaba bona yona leyo buyiphethe ubukhokheli njalo mbona ngani kuyaphuma impumela ngaphakathina kwamalanga amalutshwana alandelayo.
Singathi-ke sokuyabe nxa sokwenziwe khonokho kuyabe sokuqediwe ama-primary elections kumbe kuyabe kumenjani?
Into eyakwenzakala ukuthi ubukhokheli buyananzelela ukuthi ukudonselana phakathi nako kwenkokheli ezimbili ezizwe ezifisa ukumela abantu beKwazana yinto engasihlupha thina njengebandla. Inxa yalokho-ke kuyafika esimeni esokuthi sikukhiphe ezandleni zalabo ababili abanesifiso sokumela iKwazana. Bese kusithi-ke obunye ubukhokheli bube yibo obuyahlala phansi, bese kusithi njengoba laba-ke bobabili kube nguthiki loBhanqa i-consensus yalile akekho ofuna ukuthi esondele ejedele emuva echiyele omunye bese sisenza njani. I'm sure ukuthi khona inkokheli zebandla zizahlala phansi, zingahlala phansi zabonisana ukuthi khona okuyikho okungaseva i-interest yabaningi yikuyini.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga lebandla le-MTCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Sixoxe laye eseHarare. Kusenjalo amalunga ebandla leli emagwegwe kobulawayo athi afuna kwenziwa ukhetho lwama-primaries ngemfanelo. Sixoxe lomnumzana Mzingaye Ncube okubandla leli ozonde okumangalisayo ngokhetho lwama-primaries.
Abakhokheli bethu abaseprovince abafuni ukuthela into eyiyo, abafuni ukuthetha khona saba lama primary elections nini kumbe ngaphi.
Bathini ngakhonokho babamzingayo?
Sesizamile ukuthi ngona sibabonise ukuthi ngona no abantu bemagwegwe as a constituency bafuna i-election. Last week bekumele kube le-election but uBanda wathumezela i-message ngama-10 ebusuku esithi akusela meeting. Kuyikuthi sathi 10 wayethe i-election kumele ibe endlini yenye icandidate. Sakwala lokho thina angithi. Then sesikwalile bazothwayiza base-ground lemagogo west the crash. Qeda lapho wathi akusela election. So lokho simele i-election and abadala bakhalela i-election.
Singathi ke abafuna ukuncintisa kukhetho lolu ngobani?
Lo Anele Ndlebele Ncafa, lo Eric Bono, Farai Fanda, lo Mwase, lo Tronix Nyampingiza.
Pho kwamanje lenzani? So nxa sesikhuluma ngakhathesi.
Abadala labazali lezakhamuzi zemagwegwe zithi zifuna ukuvota kuma-primary election zikhethe umuntu ozakumela.
Okwamanje selisiya ngaphi njengoba kunje?
Besiye province but sokuthiwe singasayi eprovince ngoba kuthiwa kula muntu bahle bakhiya amageti.
Lo umnumzana Mzingaye okade ekhuluma ke le Studio 7 ekube semagwegwe lilunga sibili elizwayo eleku-MTCT. Ikasenelisanga ke ukukhuluma lesiphathamandla zebandla leli kobulawayo. Kusenjalo ke abalandeli bebandla leli bakabajabuli ngokwenzakala ku-MTCT ekhokhelwa nguChamisa. Ake sizwe umlondolozi Ndlovu esitulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amanye amalunga ebandla le-MDCT athi kawasuthisei ngendlela ibandla labo elehluleka ukuqhuba ngayo uhlelo lwama-primaries esithi lokho kungaqhubekela phambili. Ibandla labo linganqotshwa kukhetho oluzayo. Umnumzana Sifiso Ncube omunye walabo esikhulume laye esemogeni Twangirai House eHarare lapho abemelele khona impumela yokhetho lwama-primaries endaweni ezinjenge-Hatfield, Glenview, North le-Epworth uthi aluqhutshwanga ngemfanelo ukhetho lolu.
Mina ngibona angani kasiyo ndlela okumele ukhetho luqhutshwe ngayo. Abazasimela sikhipha eminye imithetho yethu kambe uthoni ngamalungiselelo ethu. Mhlawumbe umongameli Chamisa sokumele angenele naye ekhanye esenza something ngalokhu ngoba sokuphosa kufana ngalokhu okwakusenzakala kuZANU-P F. Umehluko awusekho phakathi kweZANU-P F le-MTC.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Leon Sithole yena oyingcweti kwezombusazwe.
Akulandlela engenza ibandla eliphikisayo le nqobo enxalisehluleka ukuthi khona likhethe abantu abazakumela. Nxa sikukhangelisisa lokhu okwenzakalayo kungenza iZANU-P F kumbe kuzenza iZANU-P F izijabuzile ngoba phela amalunga abo amaningi ayabe engacabanga.
Ilunga lebandla leli umnumzana Peter Manala uthi kuyadanisa okwenziwe libandla le-MDCT elikhokhelwa nguChamisa. Omunye wakhe uNyasha Madziba uthi kuyenzakala ukuthi abanye abalandeli bebandla leli bangagcina bevotela amanye amabandla kumbe abantu abazimele bodwa ukhetho oluzayo.
Ngokubona kwami sesingaba lokungazwisisani kundlelo yokhetha abameli bephalamende ngoba abantu sebengatshaya ibhora msango okusho ukuthi bangavotela labo abazimele bodwa.
Kusenjalo amalunga ebandla leli emagwegwe kobulawayo athi afuna kwenziwe ukhetho lwama-primaries ngemfanelo. Umnumzana Mzingaye Ncube umsekeli kanobhala emagwegwe uthi ukhetho lolu kaluqhutshwe kahle. Akwaziwa okuza kwenzakala kunsukwana ezilandelayo ngokhetho lwama-primaries ebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Chamisa. Imele isitu ya sevening se Harare, ni Gibson Pepe.
Yebo, yebo, yebo. Mtwaka zomuhle. belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Wenziwe umhlangano kobulawa izolo wenhlanganiso ezizimele zodwa leZimbabwe Electoral Commission lapho obekuhluzwa khona ezokhetho oluzayo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Inkonzo yeCity Presbyterian Church kobulawayo ibigcwele abantu ababhalisele ukuvota lapho abaxoxisane labo sikomithi beZimbabwe Electoral Commission ngezokhetho. Izakhamizi zincome iZEC ngokuqoqa uluhlu lwe-voters roll langa nje beyisole ngokuhlela amalanga amalutshwane okuhlola uluhlu lolu. Ukhomishina Faith Sebata uthe wonke amabandla azaphiwa i-voters roll kanye labancintisayo abazaphumelela ukubhalisa emthethwandaba we-nomination court. Wengeze wathi uZulu ulakho ukuluthenga lolu luhlu.
Abamabandla bazazuza amacopies ama electronic copies ayabe ku CD formatted to be available to political parties for free.
Omunye obesemhlanganweni lo unkosazana Priska Dube oligqwetha kunhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Okuhle ngayo iamendment lay yikuthi iletha izinto ezinja ezingu 9 and we have to be very happy about these as Zimbabweans. You find ukuthi number 1 mina I say that I'm a woman. I'll start with one thing etshintshileyo which I'm very happy about. There is going to be gender mainstreaming in all electoral processes. Indingeko zabo mama labo baba sikhangele ngelihlo lobulili zizafakwa nxa sikhangele inhlelo zenali.
Bakhona abanye abasole iZEC besithi kabathembi ukuthi izaqhubha ukhetho olukhululekileyo. Umnumzana Gwabalanda Mathe ngomunye wabo.
Kungani bengatsho ukuthi ama ballot papers aprintwa ngubani? Ukuthi iZEC yangenela yini indaba zama primary elections? Nxa kuthe mina lo mngane wami sagwenqana singancediswa yini iZEC kumbe iZSNI?
Kodwa esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Doris Ntombizodwa Hlabangani utshayele iZEC ihlombe esithi ikhanya iqhuba kuhle umsebenzi.
Bengicela ukuthi ngitshayele abeZEC ihlombe loba ngibatshayela hafunyana. Ngiyalibonga ZEC, liZEC etshiyeneyo lesiyaziyo. But isicelo sami yikuthi njengoba abanye phambili kwenu khona ngakho labo balinika lokhu lalokhu 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 lisikorekthele khona lokhu. We don't want to dwell in the past ngani ZEC. Sifuna ukuthi sisebenze lani sisuka namhlanje lapha esikhona khona lani.
Ukhetho lokudinga umongameli welizwe, amalunga edale lephalamende kanye lamakhansila luzakwenziwa mhla ka 13 Ntulikazi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje ke sesilithiya ezandleni sikaSithandekile Mhlanga osethulela uhlelo lwabesifazana.
S
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Sihlaziya inhlelo eziqhutshwa ngabesifazana eziphathelane lokuvota. Sixoxa labesifazana abaqhuba inhlelo ezijiyeneyo eziphathelane lokuvota. Asizwe owakuqala.
Sipho Mahlangu, sisiduke, sisiduke.
Sake saxoxa lawe uhlelo lwenu lusaqalisa. Ungaqala ngokusichasisela ukuthi usebenza la yipi inhlanganiso njalo umele siphi isigaba.
Usebenza le WDC Women Development Association. Siku project yembuzi ePhasoni, imbuzi ezithi zinazala unikwa munye. Imbuzi lezi saziphiwa sine group ya angu 4 kwaMzimuni, iWadi 4 noWadi 3. Imbuzi lezi ziyazala sanika group 2 sanika group 2 samelela ukuthi ziphinde zizale sinike ugroup 3 kunjenje sikhangelela ukuthi sizanikwe igroup yentembeni.
Kwancedisa njani ukuthi lixhasane nokufundisa abantu ngohlelo lokuvota?
Kwancedisa kakhulu, bathekha emagroupsini yonke yonaleyo maqamba omama bafundiswa ukuthi bafundisa abantu ukuvota. Kuthaza ikakhulu omama ukuthi ba nxa noma kungaba ngomunye umama ofuna ukuvotelwa kuwo wonke amaposta avotelwayo, baphakamise abanye umama. Siyabiza imihlangano ingqayisiphi isikhathi, kodwa ikakhulu ezinhlelweni zonezi ezembuzi siyahambelana ama-groups wonke. Stenmore 1, Stenmore 2, Edema, Edema kulama-groups angu-2, bese kusiba lema-groups angu-2 futhi intembeni. So siyabe sikhulumisana njalo emhlanganweni yonke siyabe silayo ngokuvota khonoko. Kathi esikhona besikhuthaza ukuthi abantu bayetheka amabizo abo ku-voters roll ukuthi ukhona yini umuntu ebhukini azibone ukuthi ukhona, akuphambanisekanga lutho. Okuyabe kuphambaniseka i-adresi, isibongo sakhe, i-ID number, konke. Esikhona besikhuthaza ukuthi senze i-tie-and-dye.
Ababhalisela ukuvota libona ingani inhlanganiso yenu yenza umahluko yini?
Umahluko waba khona ngoba abantu abaningi bechidile mbona.
Sibonge unkosikazi Sipho Dube Mahlangu. Siphinde saxoxa lo nkosazana sichasisile Ndlovu owenhlanganiso ephathisa abatsha ngokuvota eGwanda ye-Community Youth Development Trust.
Sikhangele ulutsha olusendaweni zemakhaya, so besibakhuthaza ukuthi beqoqane behambe beyichaza amabizo abo ukwenzela ukuthi bengabi surprised on the day of yama-elections. Now that sesilelanga esilaziyo ukuthi ama-elections azayenziwa nini. Njengehlanganiso into esimele siyenze kathesi ukuthi siphume sikhankase sikhuthaze untanga ukuthi yebo kambe lirejistile ngobuningi benu kangaka esigabeni seMathebeleleni South, njalo sokufanele ukuthi lihambe liyevota-ke ngobuningi benu kanjalo ukwenzela ukuthi singabi le youth vote to voter apart ejayele ukuba khona isikhathi sonke nxa kusenziwa ama-elections eZimbabwe.
Ala ngokugcina lawana okuregister, baregister ngobuningi babo ngoba sasizwa ukuthi emat South abantu abaningi ikakhulu abatsha bahamba eSouth Africa. Kuyini okubonayo ngenani labantu abavota lamalungisele?
I mean statistics esachithwa yizeki lesiya it's misleading ungananzelela ngoba bona ba-based nge-report ezintek eka-2013 abantu abatsha besebengasekho vele sebehambe eSouth Africa. Only they had conducted basinika i-proper statistics uzananzelela ukuthi sibili ngempela abantu abatsha abakhona ema-South ba-registile and ba-eager ukuyavota. Iningi elihambe laya-check-a amabizo ngabantu abatsha, abaningi abayenelisanga sibili ukuya-check-a ngoba indaba leyo kuya-check-a amabizo inikwe isikhathi esifitshane njalo ayizange ike i-publicize. Ngathi vele inhlelo yona leyo yokuqalisa i-BVR kuze kufike namhlanje ayizange yenzwe kuhle edabeni lokupublicizewa lokuyazisa izakhamizi nje ukuthi kwenzakalani. So abantu bebesenza lokhuyana kokuthi uzwe umuntu ekhuluma la usudlula usuya-check.
Sibonge unkosikazi Sipho Dube Mahlangu kanye lo nkosazana sichasisile Ndlovu. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu ke sithandekile mhlanga ungadinwa lokusasa.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela.
Lamlela ndwandwe.
Njengokuthembisa kwethu izolo lamhla kuhlelo oluphathelene lezemaphandleni silethulela kabanzi udaba lomgobho okhithwe ngamaprofita bensonto yeZion edamu leGaranyemba eGwanda esabelweni seMathabeleni South. Izakhamizi zithi inyoka le ibisiqede izifuyo njalo ibulala abantu. UAlbert Ncube usethulela lolu daba.
Okwenzakala esigabeni seGaranyemba izolo kujeza kamizi khuza umhlola zisithi le bioscope yeNigeria isala phansi. Bese sisithi isikhathi zakamizi khala ngokufelwa izihlobo mahlayana lokuphunza kwezifuyo. Zithi bese ugalula abantu abahlanu kuleli damu kwisigatshana esedlulileyo ngendlela ezingacaciyo. Zisuke zabi zabaprofethi ababili umehluli moyo loThembani moyo abangene edamu leGaranyemba bayibamba xhaka linyoka ngemva kokuyidinga kwamahola amathathu. Bebe sedlula amakhulu amathathu abantu ababuthana edamu leli ukuze bona izolo. Abaningi bajabulile ngokubona amaziyoni lawa ephuma emanzini eyithwele linyoka ilithanga njalo lamachatha amnyama. Sixoxe lomuntu ongathandanga ukwazakala ngegama olesihlobo esafela kuleli damu ngendlela engazwisisekiyo.
Remember ufowethu lwana wasishiyayo owawele edamu nasembatshelile phambili ukuthi kulento enje nje laphana. I understand ukuthi awungasiyo njuzi actually, but I think inyoka.
Usobhuku weGaranyemba umnumzana Jeffrey Dube uthi yena sephelelwe isipaya sonke sembuzi ngalo mgobho.
Ngiphele izimbuzi zabe zivuma 30 days amazi ngingabala amaziyana. Kuphela.
Abaprofeti laba baqale ukuzingela lomgobho ngesonto kodwa behlulekile ukubamba. Baphendukile njalo izolo bengasadlanga nkotshana bayiphuthuma ngehola lesine ntambama. Kodwa lokho akuzange kube lula. Nangu umprofeti Thembani moyo eke waqaleka waze wafikelwa ngumoya. Kuthe kusenjalo kwaqhamuka inyanga ezimbili ongazange kwahamba kuhle amanye amaziyoni. Omunye othe ulencwadi sezinatha njalo engumaguranyanga uchothoza abensonto eziyoni laba esithi benza ize. Kube lokufuthelana okukhulu ke khonapho amaziyoni labo siyazi baphosa baphoselana izibhakela.
Mina nathi ngenyanga lami ngowestret ngifuna
fear.
Batshala uvalo ngokuthi vele sibenze isimenemene. Mina sengihamba ngenyanga zami kodwa wenzani lokhu elikwenzayo.
Omunye ongena emanzini obikwa eyisanuse umnumzana Sijojo uthe kazange wayebona inyoka edamu.
Idlozi elikhulu eligcina ijawunda yangikhona yonke gqandagwanda iyabhoda ihlale lapha edamu iyabhoda gcina abantu lokho kutho ngosporofitalism.
Abaprofeti beziyoni bayibambele khatshana linyoka phose phakathi laphakathi kwedamu lapho babonakale sengathi kukhona abalwisana lakho ngemva kokuba baphumelayo. Umlisa uRoger Ndlovu ubuze izakhamizi ukuthi zingabe zibone kuhle na.
Okusolekayo ndibone kuhle. Mina ngithanda ukuba ngumsebenzi. Siyabonga bobaba labomama ukuthi sihlanganele entweni esihluphayo. Abantu basebenzisa abantu.
Lanxa kunjalo bakhona abakhanye bengakholwa. Umfundisi Mesuli Nkomo uxwayise abazalwane ukuthi bavuse inkophe bengaze bathemba yonke into enzakalayo.
Bhayibhili lavela caca ukuthi ngezinsuku zokucina kuzavuka abaprofeti bamanga lathi lona lizababona ngemisebenzi yabo. Angiphiki bakhona izingcawu zikamlimi ezingabafundisi labaprofethi abathunywe nguNkulunkulu. Kanti ke njalo bakhona abathunywe nguSathane labazithumileyo labanye nje abalento abazidingayo.
kodwa umprofeti umehluli moyo uthe abayenzi masalamusi kodwa balisana lobuthakathi
angayizihlangane leliphutha elingabaniki ufakazi wokuthi noma yifake lezo nkulumo la kuthi siyazizwa sabe sikhangele ukuthi ziyasichothoza abanye abantu njengamabandla atshiyeneyo babefisa ukuthi alibali ibandla labo eliyenza kanjalo
bayithwele linyoka bayayibulalela kwenye insonto eseduzane lapha bayigwaze khona ngomkhonto ekhanda yasitshiswa ngimele istudio 7 ngisedamu legaranyemba ngingu-Albert Ncube.
Ingcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Tandeko Zintimkandla uthi lokho kwenziwa ngamaprofiti lokhu yikubamba abantu amehlo.
Ngibone ngathi ilizwe selilahleka. Ungabuza abadala nabakhulayo lawe unjalo Dube. Umgobha sonto eyibonakala ngamehlo into eyaziwa ukuthi ikhona into engenunu. Umgobho unakanothi inkalakata yenyoka engakhamisa lapha mhlawumbe iginya amayezi nxa izilumeleline. Umgobho uyanakanothi inyoka mhlawumbe engaphapha kudala kuthi abantu babekuhamba endaweni ezithize. Bethwele amatshe ayizicecedu ngoba umgobho lo ufuna ukudlani ubuchobo babo. Ngakho lokho engikubonayo ukuthi kuthiwa umgobho kayisiwo kayisikho kanjalo nje leyana inyoka nje
ye so-ke lapha abasoze bebotshwe yini bo laba ababulela inyoka leyi njengoba-ke ungazani yinhlathu loba nje ihlala emanzini.
Lokhu esikubonayo kuyazi ukuthi kule nyoka ezihlala emabhilini omfula emakhunjini omfula esithi zinyoka zamanzi lanxa zingahlali isikhathi sonke emanzini kodwa vele zithandana la manzi njalo zikhona le nhlathu lazo kule mihlobo inyoka phela ziyimihlobohlobo ethiyeneyo kodwa lesiyibonayo sibona ngathi ngeyinye ezinyoka lezi ezivikelwa ngumthelo othiwa ama-endangered species. Ngakho abantu bangakubotshelwa sibikhona lokuthi baqambele abantu amanga babulale inyoka ongamelanga ukuthi bayibulale. Khona ukuqambela abantu besithi ngumgobho ngabakubotshelwe khona lokhu yikho bezaqonda emakhanda laba bangateleli abantu bakithi eceleni bangazi babuya le mikhuba yezizwe esingayaziyo bazokhuluma izinto ezingayisizo. Mina ngiyakuswela kakhulu khona lokhu ukuthi umuntu asuke kibo abuye phakathi kwethu ajawe uyinyanganyana uyisangonyana khona kodwa ngothika mntana nokunye kwakhona iningi labo vele ngotsotsi ngoguluva.
Lo ngumnumzana Tandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezamasiko esintu obekhuluma le Studio 7 eseGwanda esabelweni seMatholeni South. Kwezemidlalo yeCastellaga Premier Soccer League, iHighlanders inqobe iJapan Mine 4-0. Kuzobuya ke iHarare City itshaywe iHighlanders njalo. Nonza phinda lapha iRentals ibe yi-1 iNekrut yaba yi-0 iBulawayo City yaba yi-2 iYada yaba yi-3 so kuzobuya ke iHarare City ibe yi-1 iHighlanders yaba yi-2 so likubambe futhi kutsha Highlanders 2 Harare City 1 FC Platinum 4 Jabari Mine 0. Kusasa ke siyabona ukuthi kule COSAFA iZimbabwe iyabe idlala neBotswana namhla ke kuCOSAFA iZambia 4 Namibia 3 kunjalo zvikada Kelvin ohlabela sithi bulawayo. Singalehlukani nanzi indaba ebezikhokhela lamhlanje. Lokho kulokuxozela kubandla le-MTCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. IZimbabwe Electoral Commission ithi amabandla azanikezwa ugwalo lokuvota olwe-voters roll. Sebethabe kakhulu-ke abantu abathi sokubanjwe umgobho eGwanda. Sigqiba lapha uhlelo lwethu ngolivalisayo ngenjabulo. Ukhipstube. Kilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.